sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 20 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, elinye ilunga ledalela ePhalamende yakweleBhilithani selilobele uhulumende walelo lizwe libuza ukuthi uzathatha manyathelo bani phezu kwesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Hubert Angel ohlala kulelo lizwe, kulandela ukuphuma kwakhe kuvideo ye-Al Jazeera.
Sembolani mhlawumbe into ezakulezi ziqhubeka isenzakala nokuhulumende wezimbabwe kazimiselanga ukuthi ekhangele into ye-corruption lele kutshontshwa kwegolide yezimbabwe.
Ibandla lesisi lithi ihlandla lesibili lohlelo lwalo lokukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo olwe-vetting luzagqitshwa kunsukwana ezilandelayo, ngakho abalandeli babekezele.
So ngihlelo esiphezu kwalo kule committee ye-vetting eyenza lo msebenzi, bazazitshela ngaphambilini ukuthi ngobani ababepasile baphumelela kusiku-vetting yona leyo.
Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi kulihaba okwakhulunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi yena lomuyi unduna vezi maduna bebengabangani.
Okungenza ngitsho njalo yikuthi ngangikhona emngcwabeni kababa uChief Vezi Maduna lapho izanu yazenzela khona uMathanda isikhuluma amanga ngoChief Vezi Maduna bengahloniphi umuntu omdala eselele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Elinye ilunga ledalela ePhalamende yakweleBhilithane, uLord Jonathan Oates, uselobele uhulumende walelo lizwe ebuza ukuthi uzathatha manyathelo bani phezu kwesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Hubert Angel ohlala kulelo lizwe, kulandela ukuphuma kwakhe kuvideo ye-documentary ye-Al Jazeera eveza ukuba ulesandla ekuhuquluzweni kwegolide leZimbabwe kanye lekungenisweni elizweni kwemali engcolileyo etholakale ngendlela ezingaphandle komthetho. Umnumzana Angel ulobuzwe bakweleBhilithane i-citizenship, njalo ubikwa ele mali engena kuzigidi lezigidi kulelo lizwe. ULord Oates uthi ufuna ukuzwa njalo kuhulumende ukuthi uzathatha manyathelo bani phezu kwabanye abaphume kudokumentary le elesihloko esithi Gold Mafia, bezikhulumela ngokwabo uqobo ukuthi bahuquluza njani igolide leZimbabwe. Untungameli Inkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso yezindaba eyesite umnumzana Zenzele Ndebele.
Ngibona ngani linyathelo eliqondileyo lelo, ngoba ungakhangela imali lembaring le kumbe ngithi i-documentary le esanda itshengiswa i-Al Jazeera itshengisela ukuthi imali ayisuki eZimbabwe kuphela, isuka eZimbabwe isiya endaweni ezithiyeneyo, isiya kubo-Dubai. U-Angeli le sikhuluma ngayo une-residency eBhilithani khona ngale, ule nhlanganiso ekuthiwa i-Angel Foundation ekhona ngale eBhilithani. Njengathi ngidlale ebulenjini lapha ngakhangela ama-statements akhe aka-2022, ama-statements afayelayo-ke khona ngale kuhulumende we-UK ngo-2022 utshengisela ukuthi ubele imali edlula 3.5 million pounds, okuyimali eningi kakhulu lokho. And kuqakathekile ukuthi uhulumende lowo ecwayisise ukuthi imali lezi ziyabe zivela ngaphi, kambe ngokwe-church kuphela yini kumbe kukhona okunye akwenzayo, ngoba angabe esebenzisa inhlanganiso yakhe nayo nokuthi yesonto ukuthi ebethatha imali eZimbabwe lapha ezihambisa endaweni ezinyeyo. Njalo bona labo abenza i-corruption besebenzisa yena ukusisa imali endaweni ezithiyeneyo, bebaleka ukuthi bebhadala i-tax bebethatha imali ezeZimbabwe. So ngibona ngani nginyathele kakhulu leyo.
Kungenzeka yini Ndebele ngokubona kwakho ngempela sibone uhulumende waseBhilithane evula uphenyo njalo eyibamba inotho kaAngel isigidi lezigidi okhuluma ngazo mhlawumbe saqhubha lolo phenyo ukuze kubonakale ukuthi yatholakala kanjani leyo mali
kungenzakala but kodwa manjela njalo ukuthi okwakachesi ubudlelwane phakathi kweBrithani lebandla elibusayo lezane leli unganakucaci ukuthi kuhamba njani bangami bafuna ukuthi bebe bezwanana lezane njengokunanzelela ukuthi umongameli welizwe leli uyinvayithiwe ukuthi ehambe khona ngenxa lapho kuyazocwetshwa khona inkosi entsha uKing Charles. So khonokho la kuba ngakukhonsida ukuthi kambe lokho abaza kwenza kuzayenza ubudlelwane babo lehulumente eZimbabwe ube njani. Kodwa-ke mbona ngani nxakuukuthi liphenyo lenziwa ngamapholisa bekhangela ukuthi imali itholakale ngendlela ezilungileyo uenzele isizalwane sakhona ngale usebenza khona ngale imali yakhona uyibhenka khona ngale so balale ilungelo lokuthi bebone ukuthi imali leyo itholakale ngendlela eziqondileyo yini.
Uhulumende weZimbabwe yena sesamuzwa esithi uphezu kwalo lolu daba njalo uthi ibhanga elikhulu lelizwe selavala inotho yabanye abathinteka kulobu buhuquluzi. Ungathi iZimbabwe ithatha amanyathelo afaneleyo yini ayeneleyo ukuze kuqedwe ukuntshontshwa kwegolide lokwesikubonile?
Angiboni ukuthi uhulumende weZimbabwe uzimisele ukuthi indaba leyo eyikhangelisise eyilungise eyiqede ngoba siphongubala nje emaphepheni besizwe bekhuluma ukuthi hhayi sesimise umnetho sesenze lokhu nalokhu kade asikaboni ukuthi bona laba ababeqanjwa abasebenze e-port abasendaweni ezinjalo asikeza kuthiwa kulo muntu obothiweyo and u-Angel ulokhu engu-ambassador at large asikezwa uhulumende weZimbabwe esithi hhayi sesimise umsebenzi nto sesenze lokhu sesimthathele i-passport. So mbona ngani ayikho esingathi i-political will ukuthi into lezi zilungise bezame ukudingisisa ukuthi kanti lokhu kuvela ngani. So mbona ngani mhlawumbe into ezabe lokhu iqhubeka isenzakala ngoba uhulumende weZimbabwe kazimiselanga ukuthi ekhangele into ye-corruption lelo kutshentshwa kwegolide eZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Zenzele Ndebele osicubungula izombusazwe njalo engumholi wenhlanganiso yabezindaba e-site ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi kulihaba okwakhulunywa ngumongameli Mnangagwa ukuthi yena lomuyi uNduna Vezi Maduna babengabangane. UMnangagwa wethule la mazwi ekugcotshweni kwendodana kaMaduna uDambisa Mahubo Mafu ngomgqibelo owedluleyo. Umoyo uthi kuyamangalisa ukuthi uMnangagwa engatsho la engethula lawo mazwi yena umuyi uMaduna engomunye wezinduna ezaloba incwadi yezikhalazo zokuthi kubunjwe i-commission ezacubungula ukwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi belobela umanyano we-United Nations. UMnangagwa ucathangelwa ukuba ngomunye wabalesandla kubhuqazwelo. Umoyo utshele iStudio 7 ukuthi yena ngokwakhe wayehlala ebizwa ngumuyi lapho ayixoxisana laye ngendaba ezimbalwa ezibalisa yonale eGugurahundi.
Ngelinye ilanga wakhuluma phambi kwami labo sobhu wathi mfana kamoyo sesithembe wena uyimbizo thina kasisela mandla sesigula sesikhulile futhi njalo lingavumeli amashona ezo-occupya ispace senu sakomthwakazi. Watsho lokuthi ikakhulu lapha eFlabus esitsho endaweni yakhe amashona asegcwele lamachayina bathethe indawo zonke okwenjiwa khona igolide bazenza ezabo. Wayehlala futhi ngasikhathi sonke esilandisela ngokuthi u-Emerson Mnangagwa lo-Robert Mugabe bamhlukumeza njani even ngesikhathi seGugurahundi. Wayehlala njalo ekuveza ukuthi akula ndlela thina labantu bempumalanga esingaphilisana ngayo ngoba vele esisho la ukuthi singamazwe amabili. Ngizakhumbula ukuthi kulomnyaka uChief Maduna oke wathwala nzima yenu Emerson Mnangagwa semthumele ama CIO ukuthi ahlale emlandelela emzini wakhe becheka ukuthi ungabe ungaphi yenzani lobani. Kwakungemva kokuba uChief Vezi Maduna lezinye induna ezigoqela uKhulumani Mathema induna yasengqameni eGwanda babebhale inkalakatha yencwadi bebhalele United Nations ngodaba lwegugura hundi lodaba lwemathebeleland. So ke akulandlela Emerson Mnangagwa lo baba uChief Vezi Maduna ababengathiwa ngabangani. Njalo ubaba uVezi Maduna wayekhala ngokuthi uMnangagwa wathi sethethe umbuso ngekhulu ngo-2017. Wathumela uConstantine Chiwenga ukuthi aze kuye azobuzisisa ukuthi njengomuntu omdala njalo osuke kudala lezemzabalazo ubone ngani ngubani ongathatha isikhundla sokuba nguvice president njengoba nje kunanzelela ukuthi uvice president langaphambi kweUnita Court yawena leyebolileyo kwakumele avele egatsheni lwezaphu. Ubaba uVezi wasilandisela ukuthi yena watsho ukuthi hayi ubona uSimon Khaya engaba nguye ongathatha. Uthi uChiwenga wabonga wabuyela eHarare uthi kodwa wamangala sosizwa soku-announcewa uKembu Mohati. Le into yamcunula kakhulu wasitshela ukuthi kwatshengisela ukudelelwa ngu-Emerson Mnangagwa loConstantine Chiwenga ngoba ngabe babelomuntu wabo bevele befuna ukumfaka kwakumele bazifakele uKembu Mohati bengambuzanga yena. So wathi kabamhloniphanga njengomuntu omdala kathi ngakwelinye icele wasibonisa imota ayithengelwa nguSimon Khaya Moyo owayemthengela njengesipho ezobonga ukuthi uzwile ukuthi uChief Maduna uveze igama lakhe langaphandle kokuthi kasangenanga uSimon Khaya Moyo.
Manje ngokubona kwakho induna uMaduna osefakiwe kathesi ubona induna ezaba ifuze uyise yini ngezenzo zokuphakamisa isizwe sikaMthwakazi lo mongameli Mnangagwa?
Ye babu Gande, angikholwa ukuthi ubaba uDambisa ogcotshwe nguEmerson Mnangagwa emalangeni adlulileyo uzawumela uMthwakazi njengobaba wakhe. Okungenza ngitsho njalo yikuthi ngangikhona emngcwabeni kababa uChief Vezi Maduna lapho izanu yazenzela khona uMathanda isikhuluma amanga ngoChief Vezi Maduna bengahloniphi umuntu omdala eselele.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMRP. Lalelani kuhlandla lesibili lalingxoxo kusasa sikhathi sinye.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
inkonzo. Kwezokhetho ibandla leCitizens Coalition for Change lithi ihlandla lesibili lohlelo lwalo lokukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo olwevetting luzagqitshwa kunsukana ezilandelayo kuzigaba zonke zelizwe bese liqhuba ezinye inhlelo ezimbalwa ezokuhlolisisa abakhethiweyo andibana kumenyezelwe amabizo alabo abaphumeleleyo. Isiphathamandla isibona ngenhlelo zokhetho kuleli bandla unkosikazi Ellen Shiriyedenga uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Uhlelo lwethu ukhetha inkokheli ezizasimela ephalamende lulokubeka ende luqhubeka kuhle njengebandla. Njengisake sike sakhuluma phambilini ukuthi sibe lohlelo elokukhetha ama-candidates, singathi ukunominate ama-candidates ezigabeni ezichiyeneyo ezelizwe. Khathesi sesikusigaba esesibili esokuveta sihlozisisa laba abantu abaqanjiweyo ukuthi bangasimela. Sibona ukuthi sibili ngabantu abamqotho abazasimela njengebandla, njalo abantu abaza bona ukuthi thina injongo yethu njengebandla iyaqhubekela kuhle phambilini lapho siyakhona bithe parliamente ekhansilini kumbe kumulo ukulaba abafuna ukusimela ukuba ngopresident. Sinasikhangela kuhlelo lothole vetting kulezinto ezithile esizikhangelayo. Okokuqala ngokuthi umuntu lowu SSA okhethiweyo ngumuntu ukuthi imbangi yakhe iminjani lapha avela khona. Ngasikhangela nge-democratic struggle ukubona ukuthi abantu beZimbabwe bayakhulula njalo ukubona ukuthi eZimbabwe kule-democracy. So siyabe sikhangela ukuthi umuntu imsebenzi yakhe ibiminjani ku-democratic struggle yonaleyo. Okwesibili njalo siyabe sikhangelisisa ukuthi umuntu lo muntu esigabeni lapha vela khona ku-community ngumuntu omqotho kumbe ngumuntu olayamukelayo ebantwini. Lokho ukuthi esithi community standing ngesilungu. Andiyazi ukuthi ibandla lethu libandla lama-citizens, libandla labantu abahlala kuma-communities. So siyabe sifuna ukubona ukuthi umqotho lo mqotho umuntu lowo ngumuntu ovele emphakathini. Then okwesithathu lokho esikathi security vetting. Siyazi ukuthi kuhlelo lolu kulezinto ezithize ezenzakalayo ukuthi kulabanye ababebuya bezochupha okwenzakala ebandleni kumbe bezobhidliza lokho okwenzakala ebandleni bethunywe ngamanye amabandla. So siyayenza njalo i-security vetting. So ngihlelo esiphezu kwalo kule committee ye-vetting eyenza lo msebenzi bazazitshela ngaphambilini ukuthi ngobani ababepasile baphumelela kusikuvetting yona leyi. Njalo nxa sokusebephumelele bazasi-announcela sokuzahamba uhlelo olwama-citizen caucuses. Ababepasile i-vetting sebezahamba besiya kumaphambili kwabantu bepresenta ama-manifesto wabo lebethembisa abantu ukuthi bona nxa bengakhethwa yikuyini abazakwenza ukumela izifiso zabantu ezigabeni ezitshiyeneyo. So yikho esikhona lapha njengebandla ukuthi science vetting. Impumela ye vetting izaphuma kunsuku ezilandelayo.
Alo ke ngunkosazana Ellen Shiriyelenga okuhlangothi olubona ngokuqutshwa kokukhetho kubandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi abalandeli bebandla le-CCC bazisebenzisele ukukhankasa inkundleni ze-WhatsApp ezabunjwa libandla le-ZANU-PF ngokuthatha inombolo zengcingo zikaZulu kunkampani zengcingo zikamakhalekhukhwini. Inkundla lezi zazibunjelwe ukukhankasela ibandla le-ZANU-PF kodwa zicine sezisetshenziswa ngabe-CCC abekade beloba omathanda ngokuphuquluzwa kwenotho nguhulumende. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kuza kuba lomhlangano omkhulu wezamabhizimusi wokuthuthukiswa izwekazi le-Afrika ozenzelwa edolobheni le-Victoria Falls ngeviki ezayo. Lomhlangano uza kuba ukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa njalo kuza kuba kule nkokheli zamazwe amambalwa awezwekazi le-Afrika. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, hayi sengikhathaze kakhulu. Amabele ami angahambisa ngo-2017 igogo. Angizange ngithole lushuwa ngaze ngathumela kungela ma-lozini namarisithi nahamba akhona ngawathumela khona ngapho kodwa angiphendula kathi iphendula banjani. Ake lizame ukumphendula kumbe lingcedi. Ngabona umuntu sebhali oJoshua yabe vele esehlupheki. Saka lithi inyama imali yami inyamalela lingambuseli kuba manager lapho ukuthi bizwe lami ngu-Adwet Chunga. Phone number zami liyazibona khonapha. ID number yami is 29264 91 D53. Ama-receipt number ngawathumisa akhona ngalingawatholanga. Ngisendele ilozeni othi ngoba lapho esihlala khona kula network yakhona ngokuhambela. So Hayi ngihlubekile shuwa ngicela ukuthi ingcedise. Hayi sokulesikhathi eside lokho ngisenda ama message kodwa anginamphendulo engithola.
Eh salibonana ku studio 7 linjani bontungameli bo gift bo sithandekile lonke ku studio 7 okhulumayo ngumangena ngisenyama endlovu. Studio 7 lokho ngidinga abantwana bomfo wethu. Umfo wethu wabazala endaweni zeJocholo gwayi lo mama okuthiwa ngumanyoni. Mama lo kukhanya ngani wayevelele endaweni zemzola luvimbi khona ngale indawo yangkhona siqondi kahle. Umfo wethu yena ibizo lakhe wawuthiwa ngu-Richard Moyo kodwa i-nickname yakhe wawuthiwa ngundevezibomvu. So abantwana laba ngumfana lenkazana ngabantu asebekhulile. Cela ukuthi nxa engaba khona obaziyo ozwayo le audio abatshele kuWhatsApp nitholakala ku 0775654983 then ukumfonela nje kuphela nitholakala ku 0776195288 siyabadinga abantwana laba ncedani bakithi zihlobo zikaNkulunkulu. Abantwana labo ngabantu asebekhulile ngikhumbula ukuthi bangabe sebelemizi kumbe sebelwe inkazana esendini. Siyalidinga abantwana bomfowethu, siyalidinga kakhulu. Ngiyabonga Studio 7.
Hey msakazi Chris Gandhi kunjani? Studio 7 ayina partner siyaphila. Ukhulumayo ngumfana webhinga lapha mane malaliya la. Hayi mina nje hayi ngikhuluma ngabantu bemtwakazi. Siyacela mtwakazi, siyacela mqondisi. Ake sime kancane emtwakazi sike sitshintshe izinto ezimpaphwe. Kungela triple C hayi mtwakazi ngakhuluma izikhulume ukuthi sizatshintsha nicho. Okungcono ukuthi sizame ukuthi sizame i-triple C engcinye yezo sizwa ukukhala kwemtwakazi ngoba izano vele ukuthi ngalalele inkulumo zakho mqondisi. Hhawu uyamosha isikhathi mfowethu, uyamosha isikhathi, uyamosha isikhathi.
Studio 7 basakazi linjani basakazi be-Studio 7 nabalaleli bonke nje jikelele, ngicela ukuphendula umfowethu lapha. Ngikhulumile nje ngathi asomuntu endithanda ukukhomenta. Ngiyakuzwa njalo mfowethu ukuthi uthi lina lisoze livotele amaphathi angasiyo emathebeleleni, but iqiniso nanti mfowethu okumele singarubhani ngalo. Noma ungayivoteli iphathi engasiyo emathebeleleni, okusalayo umqondisi uthi yena uza kuma MPs abesesima la kuma council. So kutsho ukuthi kumongameli kangeni okungawukuthi yabe liloko esingaphansi kwayo izanu PF kumbe umbuso yabe kusa yabe ngumuntu ovela khonale esishonini esihloko sisithi thina kasibasupport. So but iqiniso elikhona ukuthi simele ukuthi sivule amehlo sonkene sikhangelene ukuthi singabantu waseZimbabwe sihlanganise amehlo sivotele umuntu esikwazi ukuthi uzasipha ingqubela phambili. Siyakuzwa ukuthi uyakhuluma but iqiniso nandi kasambeni siye kuvota sizabona ukuthi ekugcineni ngobani abazaba lama MPs kumbe amanengi eParliament kumba lama council amanengi futhi sizabona ukuthi kuzaba ngobani asandi antukhetho soluseduzana sizakhuluma khona ngalo ukuthi hayi ngubani asebe lama MP amanengi eParliament kumba ama council. Siyabonga
ngilungele lemsakazo, ngilungele lemsakazo labalaleli abasho ngathi kuzani lonke basakazi bethu bakaStudio 7. Ya ukhuluma wesidumba msakazi. Hayi msakazi bengisathule nje ngisafuna ukuzwa ukuthi abaphambili babaphendula bethini njengoba bebucwetwa nje inkosi yabo ithi ngale kokodwayo ngendaba yakhe le ngizwa ukuthi hhayi ngabe kuhambe kanjani kodwa-ke hhayi asimhalelisele umhlonishwa wethu ayibambe lapho kwashiya khona ubaba wakhe angaphumi endleleni asikhokhelele ekunzimeni sikwazi ukuqhubeka ngempilo siye phambili singathwali nzima. Ngabe nje ngoba ngizile labakhokhela ukuthi bebekhona laphana mnangakwa ngabe babonisile ukuthi abantu bakithi baphupheka kangakanani besani sidala. Ngizibongele msakazi wami, ngizibongele msakazi wami bakubalaleli bonke.
Salibonani basakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela, ndingelele kakhulu ibandla lelo movement ngithi ngithi ayikhankasaneni ngamandla sibili likhankasele ama-MPs ethu lamakhansila ethu lingalaleli izitori eziphuma ebantwini vele silezitha zethu ezivele ezikhangela i-triple C siyabonga laphana umafa lo Ambrose Bindi ngokukhuluma iqiniso hayi siyabonga laphana vele lona liqiniso limi njalo Ambrose lathi sayizwa leyo odio ukuthi uwashinyeni uthena eBulawayo abafuna eminye imhlobo mina ngikwazi ukuthi amadoda lezi nsuku senjani athanda amanga thina amanga besiwazi ekhulunywa ngomama but lezi nsuku akhulunywa ngobaba laziibo futhi abahlala bebhizi ngendaba ze-triple C bedinga lapha lalapha befakaza lapha lalapha bekhuluma amanga isimanga bona laba abantu abakhuluma ngoweshimeni lo Ambrose Sibindi lo Thokozani Khuphe bale bandla labo lapho but babhizi ngamalunga ethu uyabezwa bethi koBulawayo sifake amashona right nxa kuyikuthi i-triple C senza iphutha correcta phela lawe ungabhadala $1,000 for i-MP ukwazi ukuthi uzodliwa ubhadala i-$500 for ukhansila ukwazi ukuthi uzodliwa so le yichance yokuthi nxa i-triple C iphambanisa wona ulungise ukuze lawe uvotelwe uthole something but ngendaba zokuthi into abazikhulumayo zingamanga yikho bezikhuluma kuma-social media ngazi liqiniso ngabagijima belungisa amaphutha kathi esikunje bekuthiwa uchamisa uyathinteka kuhlelo lo-gold mafia unkulunkulu wabaquma umsila babhizi ye kathi esupd ye wayecontesta ku-presidential bekhuluma amanga upd uvele yena ngu-MP wakhethwa ukuba ngu-MP angeke azakhetha ukuba ngu-MP akhethe ukuba ngu-president so amanga nge-triple C semaningi kakhulu sikhathele ngawo amanga yikho gifted ethi ingasaphenduli
siyabingelela emsakazweni siyabonga umsebenzi ongaka ngithanda ukuphawula kancane ngabafoti be-MRP abagxeka u-spokesman we-triple C uMagalela Mafa ukuthi yini ekhuluma ngendlela yabona ngayo bona manje sebengathi bahamba kakhulu ngoba sebeyathukana lapha eqinisweni ngathi amaqiniso angeqeda ubungani lobuhlobo asitshelane namaqiniso bafowethu hayi kabi i-MRP ibandla lethu singathi nje ziwathwa ngelikamthwakazi siyavuma sonke kodwa indlela bona ababona ngakhona siboni ngasolinye abangeke besitshele bethi sonke mesivumelane ukuthi sizaqumizwe sizabandlula amashona sibe ngayithi sodwa singumthwakazi loko mina ngithi ngoba ngeke sithi sisola into enzwa izano eyabomgabe besiqhatha lamashona sasingabantu bani lathi sifuna ukuyenza futhi into efana lana le ukuthi omnanga gobona lamanje lokho sibazondile ngoba babulala amandebele besebenzisa igugu round inzondo eyayingekho labo lokho saqhubeka ngaleyo nzondo umona bona mabe ngaba lelizwe labo bethi abasafuna amashona kushuthi uzofana babe bahlukumeza babe hlukumeza abanye abantu so uMagalela Mafa ukhuluma amaqiniso lokuthi umqondisi yena manje ukuthi athenga ngayizano yini yena ngabe president we-MRP wayene efuna ukuthi ethatha amakhansila ethatha ama-member of parliament suka lapho bashiya ngaphansi kwesandla sikamnangakho umnakagwa lokuchoko olungaka onguye uwabulalisa amandebela angaka kodwa usamtshiyela ispace wayengakhankasi yena umqondisi laye njengopresident so abantu bamgxekelana uMagalela Mafa ekhuluma amaqiniso kahleni bafundi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela ke balaleli lisithumele imilayezo emfitshane iminingi sibili siyayithola kodwa asingeke sadlala yonke ikakhulu ingedlula i-2 minutes siyabonga
yo Stalin on the Look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get some money, get a chance to blow. I got the lamanj and bad and kashana and jungle bobo. But look, first visit my king, best rappelling young. What in the mina, what in the bogot? What in the mina, but what's on my tongue? Shish, that give me shallow. I don't know, rappelling, I go poke and put on go about putting in and do good. I'm a cock. When was the leaders, they go back to pull a cock. I put up a tongue, I swig a lingo, the telling and best. Not a shong at your song as long and best. My shasta limp, I don't know, rappelling as we sell his paper. Look, I'm turning to the bononaba. Vele sikhathele ndaba ndabele boss the level is high yabona lesama patheke langbamba every time ngespecial ithatha ama lesson and after the hustle the master the passion and brothers is cutting and testing the special rap you got this isaka zabantu yega balunge funga komama mancube hanya bathusa vele baqhuqe hey when I step in the booth oh my god yabunga cross I'm not the kind that you wanna cross funa go my come predator try me a bury and force to carry your cross I'll divide you into two like Moses I'm a ruthless goddess father forgive me I have sinned that on my hands I've been killing them since
I am yega bang mele oh ngeke bengumbele shit usebancane nyali khuza vela ngeke bengumbele ngeke bengumbele
no no no
hayibo
hayi
ngeke bengumbele
no 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 hayibo hayi ngeke bengimele ingoma ka awakhiwe isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezigokhela. Elinye ilunga ledale lephalamende yakwelebhilithane selilobele uhulumende walelo lizwe ebuza ukuthi kanti kuzenziwani ngomnumzana Hubert Angel othinteka kudocumentary ye-Al Jazeera. Ibandla le-CCC lithi ihlandla lesibili lohlelo lwalo lokukhetha abazancintisa kukhetho luzayo olwe-vetting luzagqitshwa kwinsukwana ezilandelayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.